nxa i-company ibhalise okusemthethweni eZimbabwe, ama-revenues akhona kulathwa ngama-profits after tax, profits before tax. Kukhona izindlela zokuthi uhulumende azuze imali. Asikolo khona ukuthi nxa kule company ezimele yodwa uhulumende sesiyathatha lena company. Thina njengabantu abe-free market economy, asikuvumezi ukuthi uhulumende athathe i-company ayenze yakhe. Kule mithelo evele ikhitshwa ngama-companies efanele ingene kuhulumende, lokhu nxa i-company ibhalise kuhle nje, imithetho yakhona ikhona, ingasetshenziswa.
Kodwa kumgceke nje kumbe kusoba lokuthi uhulumende kasuza kuthole kangako imali eningi khona ngale evela kwe-Cheers, ubona zani kumele kwenziweni ukuze uhulumende athole imali engcono?
Inkinga yokuthi ama-company akhona okubhaliswa akhona wakungekho emthethweni. Amanye ama-company akhona ngama-China, South Africa avela ngapha. Amanye ngama-Sotsha, ngamanye ngamapolisa. Nxa engabhaliswanga okusemthethweni kumbe sitsho njalo, imali zonke eziphumayo akulandlela yokwazi ukuthi imithelo yakhona, i-corporate tax yakhona, izathathwa nguhulumende, izathathwa kanjani, ngoba izimali zakhona ziphuma akukho mgceke. Akakulungisiswe ukuthi ama-company la akabhalwe emabhukwini. Ama-company asebenza okusemthethweni, imithelo yakhona, ama-corporate tax, izisebenzi ezibhatala imithelo iphele, yonke lokho kungenisa uma kungefaka kumabhukwini eZimbabwe. Nxa kungakabi njalo, abantu baya belokhu bebuza imibuzo njengale oyibuza mfowethu.
Kodwa akukhanye nje baba Ngwenya lapho ukuthi amadayimani lawa ahambi kuhle njengoba kuthiwa akhona amanye alokhu etshontshwa. So nxa etshontshwa-ke ubona ngazani pho amakampani lawa azaphuma njani le ngwalo ezitshengisela ukuthi bamayina njani?
Ubona vele amadayimond le-gold egejwa lapha eZimbabwe. Kule Minerals Marketing Corporation, i-Reserve Bank layo kule mthetho eyenza ukuthi layo ibe involved. Kutho ukuthi laba abasetshiyazwa nxa besebenzisa imithetho engasetshenziswa ngabanye, imali zonke lezane ezazifanele zingene ezedamond legolide kasoze zizakale zingumazi, ziyabe zivuza nje zisiye eMozambique kumbe zisiye eChina. Yikho sithi khona ngaye kuthiwa khona amakhampani akhona asemthethweni.